ya into eyanisayo njalo enyanyisayo ukuthi iconstitution entsha iyavumela abantu ukuthi betshengisele bedemonstrate iyanikeza amalungelo athile, kodwa umuntu oyedwa uzama ukwenza khona lokho bamtshaya bamenza isihluko esinjalo. So into eyanyisayo njalo enyanyisayo etshengisela ukuthi akulanhlonipho yamalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu aqakathekiswe ahlonitshwe njalo.
Bakhona abanye asebeke bakhuluma ngokutshengisela labo abagoqela abe-MDCT. Nxa bebona abanye bebhaxabulwa kabuhlungu kangaka, ubona besesaba yini ngokuqhubekela phambili ngokutshengisela?
Bona zani, singakhethi nje amabandla, wonke umuntu nje eZimbabwe olelungile lokuthi atshengisele uzaba lovalo lokwesaba, ngoba impi yenkululeko yayiyimpi yokuthi kube le nkululeko yokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe. Kwaze kwagoqelela ku-constitution entsha ukuthi lo lalowo muntu eZimbabwe, isizalwane seZimbabwe, selungele ukuthi atshengisele ademonstrate. Kukhona constitution, kubhaliwe. So abantu babe ngesaliqiniso ukuthi i-constitution liphepha yini na, amalungelo abavikelwa njani. So abantu bagcine besiba lovalo lokwesaba yinxa yakhona lokho.
Ukhona ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo abantu? Sike sabona futhi izolo betshaya omunye umuntu waze wafa.
Izinto ezinjalo ke ngikutshoyo ukuthi azilunganga. Zatshengisa ukuthi kumele befundiswe nge-constitution entsha. Kumele befundiswe njalo ukuthi i-torture yinto e-unconstitutional, yinto etshengisa ukungahloniphi yempilo. So kuyatshengisela ukuthi lokhu ebengahloniphi i-constitution.